okokuqala ngizakusho sobala ukuthi hayi okokuthi umongameli wala angikholwa ngoba mina oku-officially kimi ngikwazi ukuthi-ke akuzange kufike lolo nxuso olwalusiza ebandleni ukuthi luzethola lo ongalumela kuhulumende wezani. Kwakuqala lokho. Okwesibili, kuyakhathaza ukuthi abantu nxa singazwisisi ukuthi kati vele ukubusisa ilizwe kuyinto enjani, sibe sesithi singezwa izinto eziphuma kuma-social media sesigijima ngazo zona ziyizinto zokuthi abantu kuyakuqale kudingakala ukuthi bazwisise udaba lwezombusazi ukuthi luhamba njani. Khathesi okukhona yi-government yezanu. I-government yezanu ekhona yiyo leyo esibone ingenelwa ngamasosha kuthiwa kulabantu asebeyasurrawundele umgabe. Ngezindlela bathi bona babekhipha laba abasurrawundele umgabe, kodwa kulokhu kuyi-government yezanu ekhokhelwa yizanu, enza ama-policies ezanu. So ngaleso sizathu ke nxa umuntu we-NDC siyangena ngale ku-government yezanu eqhuba ama-policies ezanu, kuyabe kufanele ukuthi kube lesivumelwano kwazakala ukuthi njengoba thina silamanye ama-policy anje ibandla lezanu lilanje siza kusebenzisa njani lokho. Kuyadingakala ukuthi abantu babe nolwazi olujulileyo ngakhonoko. Kodwa-ke nxa kulo muntu-ke we-NDC obade ekwenza ibandla lingakwazi aze ayevumelana nokuthi akhethwe kuzanu, ngibona ngani umuntu wangibona usengozini yokuthi mhlawumbe yena akakhangeli ububi obulethwe izanu eZimbabwe esizama ukububangula ebantwini, kodwa ukhangela ukuthi yena xa angangena ngale lami ngizabe ngikhona ngebizo lami. Kodwa uzabe usuqhuba phela ama-policies ezanu, uzakwenelisa njani nxa ungasomnye wangona? Uhlupho esilalo esingalibuza xa kuwukuthi ukhona onjalo. Kodwa-ke kungasenani lami ngibuzwe umthwankasi okukhuluma enyuzipepeni, kodwa akatshongo ukuthi wakhuluma lobani. Mhlawumbe umthwankasi njengoba alimazi ethanda ukukhuluma kwesinye isikhathi usekhulume nje wadlulisa amalawulo, iqiniso lami khona kalikho. Until size sithole ukuthi lowo muntu owayekhuluma lo mnankagwa owayevungapointwa umnankagwa mukane officially, sizaqala kuba kwazi ukuthi kuhamba njani.
Bakhona bathi kade kuzatshengisa ukufuna ukusebenzelana nxa engakhetha abanye amalunga ebandla lenu. Uthini wena khona lokho?
Ukukhetha amalunga ebandla ambona ukuthi kungatshintsha ama-policies ezanu. Kuyilokho ngisitsho-ke ukuthi mina izanu iqhuba ama-policies ayo. For instance, kanti kule ndaba eku-constitutionally ese-constitution yelizwe emqoka okungafanelanga ukuthi yephulwe lanoma kungasiphi isikhathi, indaba ye-devolution of power. Nxa ufuna ukubona ukuthi izanu i-policy yayo ngeyokuthi ingayenzi leyo devolution of power, kuyatshengisa sobala ukuthi umnankagwa uthe ekhetha ama-governors. Ukhethe ama-governors ingabe lesindawo ezaziwayo ukuthi lezo zindawo ezikontrolwa kazange athande ukuthi ahambe ngalelo linyathela ngenxa yokuthi uqhuba ama-policies ezami. Kodwa ngabe kuthiwa ngumuntu okhuluma iqiniso ukuthi ufuna ukuthi esibonakala ukuthi sisebenzelana ndawo nje, kufanele abekwazi ukuthi thina njengebandla simi emva kwayena leyo ekuthiwa i-devolution of power ngenxa yokuthi yiyo esayikhankaselayo. Sifuna ukubona esi-accommodate-a ngendlela ezinjalo, hhayi ukuthi athi yena ngizazidobhela owami laphana ngimfake laphana. Mbona ngani kakutshengisa ukuthi laba abantu baqhuba inhlelo zabantu ezilobuntu eze-constitution, kodwa baqhuba-ke inhlelo zezanu. So nxa uthi usuyangena kuhulumende wezanu wena ovela kwenzi luphuhlelo ozafuna uqhube khona ngale njengoba khona kungayisiko enhlelweni zabo ukuthi baqhuba inhlelo zabantu.
Masitshane, uthini ngekhabhinethi leyi ekhethwe ngumnankagwa? Siyabona ukuthi kungakadluli isukwana nje ezimbili obe seguqulile, kutshengisani lo?
Kanti kule nto enkulu kakhulu efundamentali okufanele abantu baZimbabwe babeyazi. Ungakhangela okwenzakale eZimbabwe, kodwa bekusenzakala kulishwa nakuzanu, kutshengisela ukuthi kuzanu besekusuke kwangena izanu ibandla phakathi kukahulumende, sokubangwa ukuthi ozakhokhela uhulumende ngubani phakathi kwezanu. Yikho kubangwe lokho. Kuthe kubangwa-ke sibone abezombutho sebengenele ekumbangweni wezanu. Khonokho kodwa kuyatshengisa ukuthi-ke umnankagwa nxa esesiyakhetha i-cabinet yakhe kufanele ukuthi abekwazi ukuthi usele sivumelane lezombutho, ngoba yibo abombutho abenze waba lamandla ukuthi akhiphe umgabe. Yebo, ye iparlamente ingabe idlale eyayo indima, ngoba thina phela ungakhohlwa ukuthi abe-opposition sihlezi sithi umgabe sifuna ukumimpitha, kusala bona bezani, kodwa sibone sebevuma-ke ukuthi simphithe kanye kanye. Kodwa-ke okuvele kuyisisusa ayisiyo parlamente, ngoba iparlamente sizabe yehluleka. Okuyisisusa ngezombutho-ke kufanele ukuthi kubonakale ukuthi yakhe leyo iyakhomodetha, ngoba laba sebengabangani bakhe yibo abamfakileyo.